Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 22 Nhlangula 2022 ngo Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Incapacitated ndawo kuti imali yethu ayikwani ukuthi sikwenzwe kodwa igovernment ikuzeleke phambili ithi ayila mali ukuthi isinike thina sifune idolari yamelika ndawo kuthi ngiyo imali iyasebenza khathisa sikwenzwe uhambe emsebenzini kodwa akathesi ezibhedlela amali sinisa mali tshwani ndawo kuthi abantu abakwanisi ukuhamba
bangena kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle begalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumende
kakhulu ukuthi sistabilize economy kufanele ukuthi siqale sidollarize size sithi xa economy sistabilized iproduction yethu isikhona ama factories evuliwe imisebenzi sikhona sesingakhangela ke ukuthi ukungayenza ukuthi idollar lethu esizalifaka libe lesisindo esitshengisa ukuthi singasebenza liqhathaniswe lamanye ama currencies omhlaba wonke kuyini
Abemandla eliphikisayo lesisisi bathi bengangena embusweni ngomnyaka ozayo bazamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe elemelika. Abenhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku ezifundo ze-O-Level azaphathisa kunhlelo zokufundisa izibotshwa eChikurubi Prison. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Bangene kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle bekhalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumende. Abongi abambalwa yibo abenelisayo ukuya emsebenzini ikakhulu abasafundela umsebenzi wobulawayo. Ubathobile Masuku usedulela lolu daba.
Abasebenza kungatsha ezitshiyeneyo kwezempilakahle ezibhedlela zikahulumende bakhala ngokuthi iholo labo aleneli ukubaphilisa. Ngakho ke kungcono baholiswe ngedola lemelika. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals, uthi baqhubekela phambili ngokungayi emsebenzini ngoba bengela mali.
Ngisibona ukuthi i-government sifakele ama-salaries, imali yakho, kodwa sagcina sayenza ama-meetings layo ukuthi sitshele ukuthi vele asikwanisi ukuthi sihambe emsebenzini, kodwa le ndaba yokuthi incapacitated ndawo kuthi imali yethu ayikwani ukuthi sikwenzwe kodwa igovernment ikuzeleke phambili ithi ayila mali ukuthi isinike thina sifune idolari yamelika ndawo kuthi ngiyo imali iyasebenza khathisa siyaqhubeka phambili sithi khathisa sikwenzwe ukuhamba emsebenzini siyazama ukuthi sihlangane sihlale phansi ukuthi sikhulume le ndaba leyi kodwa khathesi esibhedlela amali sinisa mali tshwani lindawo ukuthi abantu abakwanisi ukuhamba i-government ingayekela wenza njalo sigcina sonke singakwanisanga ukuhamba emsebenzi
unkosikazi Mongi waMathema umongi wesinye sezibhedlela kobulawayo uthi iholo labo lincane kakhulu okwenza behluleke ukunakekela imuli zabo
okwenzakalayo kithi kunzima ngoba kathesi nxa sikhangela ukukhwela kwezinto le mali esiyitholayo kunzima ngoba silezimuli kunengi okudingakalayo kugoqela indawo yokuhlala isifiso sethu ukuthi uhulumende asizwisise asizwele ngoba uyakwazi ukuthi inflation injani le economy wethu yikho sifuna thina imali ethengayo
Unkosikazi Langelihle Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo obekwelatshwa esibhedlela esikhulu sempilo, uthi umumo awufice khonalo uyethusa.
Okusesibhedlela kunzima njalo kubuhlungu, ngoba esibhedlela nxa ungalaliswanga, akudingeki ukuthi uthathe isikhathi eside ulapho. Kodwa okukhona kunzima ngoba udokotela balutshwane elindelwe ngabantu abaningi okuyingozi kithi ngesikhathi lesi se-COVID-19. Isikhathi sesiside abezempilakahle bekhonona ngeholo labo. Uhulumende uyakwazi okokuthi ngabe usekulungisisa abantu bathole abakufunayo.
ngasikhathi sinye abezempila kahle esibhedlela seParirenyatho eHarare balokhe betshengisela, kodwa namhlanje bavinjwe ngamapholisa ukuthi babhode egumeni lesibhedlela. Udokotela Danford Masona, unobhala jikelele wenhlanganiso eZimbabwe Hospital Doctors Association, utshela iStudio 7 ukuthi izikhalazo zabo lokhe zingakaphendulwa. Izisebenzi ezibhedlela ziqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo ngemva kokwala isilinganiso seholo abesifakelwe nguhulumende besithi aseneli ngenxa yokukhuphuka kwentengo yento yonke elizweni. Abezempilakahle bathi bafuna iholo labo libuyiselwe kudola leMelika, bethi umumo womnotho awusavumi ukuthi behole idola leZimbabwe eligugudeka isisindo nsuku zonke. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthetho ndaba kamantshi namhla walile ukukhulula umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Dole ngemali yesibambiso sebheyili isithi ababili laba bayingozi emphakathini. USikala loSithole bangamalunga ephalamende njalo ngabebandla eliphikisayo ele-CCC. Babotshwe ngeviki edluleyo besethiswa icala lokuphehla udlame eNyatsime. Umantshi uthe kumele ababili laba baqhubeke bevalelwe njalo baphindele emthethwandaba Plastic ngenyanga ezayo. Amagqwetha abo athi azaphikisa isinqumo lesi edalile High Court. Izakhamizi zelokitshi lelobhengula kobulawayo bezithe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula uhlupho lwabantu abahlome ngenkemba abagqekeza izindlu njalo ababikwa bebangele ukubhubha kukamnumzana Langelihlezo Ndadube, umhlali wakuleli dolobho. Umhlangano lo obuholwa lugatsha lomanyano weZimbabwe Christian Alliance olukulondoloza ukuthula olweli local peace committee njalo abanye abaphatheke kuwo ngamapholisa kanye labe-neighborhood watch committee. Uze sizwe okuhlafunwayo kulolu mhlangano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqele lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Lomhlangano wanamhlanje ubulungiswe yi-Local Peace Committee eLobhengula, behlangane lezakhamizi zeLobhengula ngaphansi kweBupra. Ngakho lathi besinxusiwe ukwenzela ukuthi njengabafundisi sibaxhase. Njalo-ke li-Local Peace Committee eLobhengula yabunjwa yithi abafundisi ngaphansi kwe-Christian Alliance njalo ngaphansi kwenhlanganiso zamabandla esithi thina The Church's Convergence on Conflict and Peace. Udabo belukhona bebekhangela abantu isehlakalo esenzakele ukuthi kulabantu kulomuntu osebulewe ngenxa yalabo abantu abalama matches lokuthi njalo abantu bayagqekezelwa ezindlini bayathathelwa impahla izakhamizi esezihlala zethukile ngenxa yezehlakalo lezi. Bekulamapholisa abe community liaison, labe public relations, labe chaplaincy ade bekhona labo ukuzochaza lomhlangano. Njalo bekule mbuzo ukuthi amapholisa lezakhamizi bangasebenzelana njani ukuvikela ukuthi kungabi le yinye futhi ingozi ezayenzakala besebenzelana nabafundisi lama local peace committees akhona. Ngakho thina sinanzelela ukuqhakatheka kokubunjwa kwama local peace committee ngoba abe sencedisa ukuthi axakulule nxa kule ngxabano njalo akwanise ukuncedisa izakhamizi lamapholisa ukuthi basebenze kakahle bebonke. Bekukhona abantu abaningi kulumhlangano njalo izakhamizi bezikhangele ayikhona ukuthi bezisethe sicala komunye umuntu kodwa bebekhangele ukuthi kambe singathola njani impendulo engasinceda. Sinanzelela ukuthi into ecinisa iba mqoka yule ama-neighborhood watch committee. Thina njenge-Christian Alliance sithe sizancedisa njalo ukuthi bethole izembatho eziyabe zincedisa ukuthi kukhanye ukuthi lo ngwene-neighborhood watch committee kasotsotsi kumbe kasosigebenga. Njalo-ke le ndaba le eyama-suggesting boxes iqakathekile ukuthi kufakwe-ke amabhokisi okuthi umuntu ayephosela imbono nxa kumbe kule tip-off kumbe kulokunye ayephosela khonapho engesabi ukuthi uzabonwa ngabanye abantu. njalo kukhuthaziwe abantu ukuthi bebe ngabomakhelwane bekwanise ukuthi nxa bebone isehlakalo kumbe umuntu okhanya ngani uyawona bakwanise ukugijima beyiripoti abancedisane beyizakhamizi.
Izehlakalo zabantu laba abahlome ngalezi zikhali zamamashets ziningi yini edolobheni lakoBulawayo kumbe zimbalo?
Sinanzelela ukuthi imhlangano nje iqhakathekile ukuthi yenzakala ezigabeni zonke, ngoba laba amadzotsa sihambe thola amabhemba kukhangani sebeqhela.
Lowo ngumfundisi uSenesibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, weqoqa icungweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi engakhethwa angene embusweni ngomnyaka ozayo, uhulumende wakhe uzamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe elemelika ukuze umnotho udlaliseke. Umbiko awethulele uZulu enkundleni yeTwitter, uMnumzana Chamisa uthe kubalulekile ukuthi ilizwe lisebenzise imali yemelika njengalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2009, ngoba sekusobala ukuthi idola leZimbabwe alilahlonzi, nanko liqhubeka likukudeka mihla nemihla. Amazwi kaChamisa aza ngesikhathi ababalisi labazempila kahle bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika. UChamisa wengeze wathi uhulumende wakhe uzaqhitha njalo inkohlakalo yona yathi isibhakhile elizweni. Amazwi kaChamisa agcizelelwe lilunga lebandla lakhe njalo engusomabhizimusi uMnumzana Abednego Bhebhe.
Inhlupho eziningi esilazo njengamaZimbabweni zisukela ku-corruption esigxile kakhulu ku-government, yaze yachithekela kumakampani azimeleyo, yacina isichithekela lasezimulini. So ngaleso sizathu nxa azange siqade ukuchwala lokhu sithi corruption, kutho ukuthi lizwe kali ngeke lalunga ngokuqala lokhu. Okwesibili, ukuxhala lokhu okusetshenziswa nguhulumende kusukela kanye e-Reserve Bank. E-Reserve Bank uzafica ukuthi ukuxhala kwangkhona kuyikuthi izimali eziphuma e-Reserve Bank zingena e-Reserve Bank kazibekwa, kazikhulunywa ngendlela ukuthi babekwazi abantu ukuthi kwenzakalani. Kulezi mali ezivela ngaphandle kwamazwe zifikele e-Reserve Bank azikhulunywa, azibekwa ngendlela ukuthi zaziwe ngabantu ukuthi zihamba njani. Kulezi mali-ke ezenziwa ngaphandle phansi komhlabathi lazo kazikhulunywa kuhle, kutho ukuthi kulokuxhala okukhulu kakhulu okusetshenziswa iziphathamandla zikahulumende e-RBZ. So kuqakathekile ukuthi-ke kulungisiswe khonoko nxa sesilombuso omutsha. Bese ngibuya-ke ku-full dollarization. Kuqakathekile ukuthi si-stabilize i-economy, kufanele ukuthi siqale si-dollarize. Size sithi nxa i-economy si-stabilized, i-production yethu isikhona, ama-factory sevuliwe, imisebenzi isikhona, sesingakhangela-ke ukuthi okungakho okungayenza ukuthi idola lethu esizalifaka libe lesisindo esitshengisa ukuthi lingasebenza liqhathaniswe lamanye ama-currencies omhlaba wonke kuyini, sesikufaka in place then uhulumende sesebenza nendlela.
Likhuluma nge-full dollarization yomnotho baba Bhebhe, ukusetshenziswa kwedola leMelika njengemali yeZimbabwe eyinsika. Kodwa siyabona ukuthi umphathi ntambo wezimali ubaba uMthuli Ncube uthi kungenziwa lokho kuzawubulala umnotho weZimbabwe uhle uguqe ngamadolo ngitsho lamabhanga avalwe.
Uyakwazi Ntukamili, nxa ungakhumbula kuhle kuhle ngobaba okuthiwa nguMthuli Ncube, uvele yena mbone ngani kule mbuzo eminingi ngaye engaphendulekanga. Okwakuqala wasuka lapha ebaleka eZimbabwe evalelwa ibhenki engumuntu obalekela iZanu PF ukuthi yamhlukuluza. Okwesibili sithe simbona esenxuswa iZanu ukuthi abuye azesebenza kuleli eleZimbabwe onguminista, samuzwa esithi okwakuqala azakwenza ikukhipha i-bond note. Khathesi-ke osokusimangalisa yikuthi usenguye futhi yena lo owabuye esithi ufuna ukukhipha i-bond note, osesithi lona i-bond note yilo eli-right ngoba yilo elizakwenza ukuthi umnotho uthuthuke. Umnotho uthuthuka njani ngemali edivalwa every day? Uzafumana ukuthi abantu laba abanye abathi bangamaprofesa bazakwenza ukuthi abantwabethu bagcine sebesesaba ukufunda babe ngamaprofesa, ngoba ezinye izinto abazikhulumayo kazimake sense ntungameni.
UMnumzana Mpedinko Bhebhe ngowebandla le-CCC njalo ungusomabhizimusi, weqoqa lo Ntukamenkomo weStudio 7. Untungamili kuxoxwe njalo lengcwethi kwezenotho uNomzana Regis Shoko yena othi ngomumo okhona akulula ukuthi ilizwe libuyele ekusebenziseni idola leMelika.
I think you want to lisonge ngalokuthi kufethe ukuthi idola ayikho noma kulula ukuthi ukukhulume, but singakhangela engemuva lapho sidilakaze khona behlezi phezu kwama-reserves. Amabhenki ethu and their foreign currency accounts offshore, they were sitting on money over 7.5 billion. Sidilakaza imali yonkelana bayiletha locally onshore kwi-economy yeZimbabwe, yenza kwaba lula ukudolarize. Khathesi njengoba sisinje, so amabhenki wonke abone ukuthi ale capacity loba ama-reserves angabo, ngoba kungasoze isizwe ngokwazo athinkile reserve ye-1 billion ye-6 lie sibambili. So ukuthi sikhulume ngokuthi siyadolariza, sisapota i-dollarization yankona ngani, ngoba nama-exported akafikile ukuthi angasapoti i-full dollarization. Kulula for ama-politician ukuthathe kona sisadolariza, kulula for umuntu uthathi kasiphiwena amasala amadola, kodwa amadola akhona khona yini. Okuqakathekileyo ukuthi siqale siwathole la madola, ngoba sila ma-reserve okakathesi to support a full dollarized economy. Yikubona lalabo ababhadaliswa ngama-US dollar ne-change yebahlupha kathesi bakuthiya bazekuna i-change behlanganise lama-bond bona lawo. Okuqakathekileyo ukuthi nxa funa ukudollarize, imali yokuthi isupport i-full dollarization ye-economy iyavela nga.
Kodwa bathi abe-TCCC ngo-2009 kwenziwa i-full dollarization, umnotho wasebenza kuhle, ngakho akulalutho olungehlula kathesi. Ungathini ngalokho?
Yikho ngaphambili ngikhulumile ngathi ngo-2009 amabhanga eZimbabwe wonke ama-commercial bank ayehlezi phezu kwemali ngaphandle kwamazwe, athi ngama-foreign assets esingathi ngama-reserves adlula 7.5 billion. Bawa-unlocka ngokudolariza, yikubona amabhenki e-dollarization ayanika abantu amaloni ngama-US dollar. Khathesi akula bhenki engakhuluma ukuthi ilama-offshore reserves anjalo angasupporta i-full dollarization. Yikubona amadola asosecuritize babo khathesi ngamadola normal avela ku-export, ngamadola avela ku-diaspora remittance. Akula mntu othi uhlezi phezu kwama-reserves anjalo. Uthi khulume ngoza-2009 bekulula ngoba amabhanga ngwawo adila imali engaphandle kwamazwe, eyinye ehlezi ngaphandle kwamazwe. Yikubona bengafuna ama-letters of credit, bebebhadala nje ungayenza into zakho ama-transaction ahambe.
Njengoba uyatsho Shoko ukuthi i-dollarization ingaba nzima, kuyini okungaba lula? Ikusebenzisa irandi kumbe kuyini kahle kahle?
Iqiniso elikhona yikungaba lula ukuthi senze ukuthi ayi-social contract, ilebhaka ihlale phansi, ubhizimusi behlale phansi lohulumende, bevumelane ukuthi ayi-social contract, bevumelane ukuthi ama-private amalapha for iy'nyanga ezingu-6 ezilandelayo zihamba. So phinde sibe nabo sivumelane ukuthi indlovu ephakathi kwendlela yi-exchange rate, asivumelane ukuthi idola livela lilaphawa. Awuyangisi ukuthi idola is 1:2,000 against the American dollar.
UMnumzana Regis Shoko yingcwethi kwezenotho bexoxa lo ntungamelinkomo weStudio 7. Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, ikakhulu inkinga ababhekane lazo emazweni anjenge kwele South Africa. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanganiso Nzuza Mahlangu osebenza kwele South Africa.
Egoli ngo-2004.
Ye, wasusenzani ufika khonapho? Kwaba nzima kanganani ufika khonapho lanamhlanje?
Ufika kwami eGoli ngiyabe nqambamanga nxa sithi kwafika kwaba nzima eGoli. Sithi ngafika eGoli kumfo wethu vele ngathi ngisensuka ekhale, kwakusekele connection lunomsebenzi owamele ngifike ngiwenza lapha eSouth Africa.
Singathi vele kwakususeZimbabwe kwini? Ye, wasusenzani khonapho?
So ngafika lapha South Africa bangamukela kahle, ngafika kanje hayi ngahlala nomfowethu kadlaya uzange wale problem kuze kube manje. Ngathi wasengihambisa emsebenzini lapho wayengitholele khona umsebenzi, ngafika kukhulisana labelungu, abelungu bathi hayi wena ula experience ungela experience kanjalo, hayi ngcono ukuthi uqalise watch zitha le muva. Ngathi hayi akula problem, mina into engilandileyo eGoli yizosebenza. Then ngaqala ke ikusebenza ke watch zitha la e-restaurant endaweni yokudlela.
Ye, kwakunjani ukusebenza endaweni yokudlela wena ngokubona kwakho?
Ukusebenza endaweni yokudlela hayi yimi azange abanzima kakhulu ngoba mawuseza and mawuseza restaurant very most abantu abanye abathola abantu basekhaya ngikabe uhlangene nje la South African but most kwa abantu basekhaya bekufundisa umsebenzi sebenza hayi ngafunda umsebenzi ngiwatcha ngiwatcha almost 1 year ngiwatcha izitshe emuva then the other year basebe ngisusa lapho bamfaka in department then second year futhi mangisusa ku department le bangisabe ngi department the other year futhi ngasuka futhi sengiya ku department uthenge i department le engiyangiyo ngansi sebhala lapho sengisebenza lesusha umlungu wadaye amelanga ukuthi ufanele ukungabu lapha ngendlela ohlala phe kakhona hayi ngoba ngokwenza induna mina ngiyacabanga izinduna wathi hayi nza kufundisa akusethanga sikhathi futhi lakho ukufunda kwangkhona already umuntu evela esuke eZimbabwe ezibophe kaSkuthu ngoba besenza ama course navele ngangisuke ngiyenzile i course le yama computer so ngangikudu vele in teams for ama computer so uthethe mfaka lapha navele kimi zangaba bale le problem hayi ngafunda ngasebenza kuze kube manje lokho embambele lokho ngisebenza.
Yes, so umanager kumbe sibeke sidini?
Yeah, hayi okwamanje ngi manager lasebenza khona, i general manager.
Yeah, kunjani ukusebenza khonapho nxa sesikhangela lokwenzakala kule South Africa?
Ukusebenza khona bekumnandi. Kodwa kusikhathi akukho mnandi ngoba lapha mawusebenza egoli kufanele lasekhaya ukuthi mawusebenza yakho kwa Friday Saturday, Monday to Friday hayi. Ngiyasebenza nge Saturday Sunday ngiyavuka ngi off ngizohlalela. Lapha egoli akufanda sekhaya ukuthi Saturday lawa Saturday ikho ama days abelungu abakudinga khona so yi difference enkulu kakhulu so uyakuzitshela ukuthi Saturday mina ngihambe ngoba igoli kumnandi kuyazokunanda kuphela so uyabuzitshela kanjalo kodwa lapha egoli yabufunakala emsebenzini so yihlukana kwangkhona ukuthi lapho uthola off during the week.
Ye kodwa kwesebenzeka yini njengoba kule operation Dudula kumbe libhekana nobuzima?
Ubunzima sibhekane lapho for sure asingiqhamba amanga ngoba indawo lezi zokudlela vele most isiphethe yithi abantu basekhaya la ngisebenza khona lokhu besakhona abantu besekhaya indaba yabankoda bayishisa ukukhomba ukuthi abala maphepha and be under pressure these days vele hayi akusekho mnandi njengakudala manje sokulephebe ngobusebenzi ucabanga ukuthi uzabona abantu sebetoyitoya phandle or abantu sebegida phandle ngoba kwenye sithi kwenye day bake babuya batoyitoya phandle lucky ungamulawa wayikhona waphuma wakhulisana lawo basuka badlula bahamba so okwamanje hayi akusekho umnandi vele mawusebenza yawuzitshela ukuthi sengisebenzela nje ukuthi imvuke ngiphila ngithole ukudla nokuthi abantwana bevuke bese esikolweni ngoba mawusebenza labo ngabantu abalengane zabo ezilapha ezifundayo so babesebenzela ukuthi ingane zabo zivuke zithole uhamba kodwa khona iqinisweni hayi akusekho umnandi njengakuqalile odudula abahlupha lawa these days vele ingxoxo siyidudula kukhona nxawani kukhona besebenza ibazwele ngupha kuphi today baye kuphi so akusekho umnandi njengakudala.
Ye kuphosela ukugcina baba
hayi ngokutsho babudube ukuthi hayi khona ayisoke sibambelele zwini ukuthi i-coach namhlanje yilaba kuzothi bazokhuluma ngendaba yama permits ngoba iningi lawa labantu esizo lawa labasebenzisa ama permits futhi ama permits yabo azo expire endlini bawarid into abakwazi ukuthola la abanye abathola akulo muntu sokwazama vele bazitshela ukuthi hayi angeke bathole so inkinga lomsebenzi lokhu kuphela ngoba already kulabantu esibatrainayo okuthiwa mele be-request laba bantu each and every month kula bantu basekhaya kumele abathiyayo umsebenzi abamiswayo ukuthi bethi utshela ukuthi wena yekela umsebenzi amaphepha akho asekovalid so impilo inzima kakhulu siyathemba ukuthi leso plat uNkulunkulu uzasihawukele simbaze kuvike uright lathi sesibuyele ekhaya sike sithole umsebenzi sithole njengabanye abantwana singela pressure lesilayo njengamanje hayi manje sile pressure akukho mnandi ukuhlala emazweni babuduze akukho mnandi kunzima kakhulu into engayitshela abantu njengamanje ukuthi hayi ngipray ukuthi one day sizosilunga ekhaya lathi sivuke sibuyele ekhaya yinto esiloyiswa ngabantu most of the time abantu sebephrefere ukuthi yeshi ngabe sisezimbabwe ngabe senzani ngabe asukeka suku kuwona so uwishi lati ukuthi sibuyele ezimbabwe sihlala lati ekhaya.
Lo ngumnumzana Mhlanganiso Nzuza Mahlangu odabuka ezimbabwe osebenza kwele South Africa sixoxe laye esejohannesburg. Abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku asetshenziswa ezifundweni, ama-textbooks ezifundo ze-ordinary level, ukuze zisetshenziswe e-Chikurubi Maximum Prison, lapho umkhokheli we-Atuz avalelwe khona, njalo siqale inhlelo zokufundisa ezinye izibotshwa. UMavis Gama usedulela lolo daba.
Lokhu kuphuma kusicelo esilotshwe ngokhokhela ohlangothi olubona ngezemfundo, ku-Artuz Umnumzana Gerald Tavengwa ulandisa kabanzi ngalesi sicelo sabo.
This is coming from the background where Amalgamated Rhodesia Union of Zimbabwe president Obed Masaraore was arrested for trumped up murder charges. So this is a research department liaising with the national president. We decided that we needed to revive schools at Chikurubi maximum prison.
Loko kuza ngemva kokubotshwa komkhokeli we-Athuze esetheswa icala elingaqedakaliyo. Kungakho njengenhlangothi kanye layo mkhokeli wethu sikubona kufanele ukuba sivuselele izikolo khona eChikurubi maximum prison.
Uthabengwa uqhubeka ethi abaceli ncedo lwengwalo kuphela.
Textbooks are needed. Any teaching resource material is greatly appreciated. Syllabi is appreciated for all subjects, ordinary level subjects. We appreciate the help that you get from the Zimbabwean populace.
Ingwalo ziyafunakala layiloba yiphi impahla esetshenziswa kuzokufundisa izifundo zonke nje zesibanga se-ordinary level. Siyalubonga lolu sizo esizaluthola luvelela kuZulu.
Umnumzana Tafazwa Chigandiwa, intatheli zindaba esebenza izimele, uthi kuyancomeka okwenziwa ngabe-R2s loMasaraure ukufuna ukuvuselela ezemfundo eChikurubi maximum prison.
Kuyinto enhle nxa ifuna ukufundisa abantu khona ngale jele. Akabafundisi, ayisiwo wonke umuntu ongafuni ukufunda. Lalaba abasentolongweni khona ngale bafuna ukufunda ngoba labo lilungele labo. Babekhangelela ukuthi lelo lungelo yenziwe ngendlela. Siyamkhuthaza kule nto asefuna ukuthi ayiqalise khona ngayo entolongweni.
Umnumzana Nkosi Nathi Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Okwenziwa ngobaba uMasaraure kuyancomeka kakhulu ukuthi ngapha ebotshiwe sejele eChikurubi athathe lelo thuba enze le nto ayijwayeleyo njalo ayithandayo. Oyokufundisa efundisa izibotshwa njalo ebona ukuthi angawesti lelo thuba ukuthi ehlale nje emelele ukuthi kumbe azaphume. Hayi, kuhle kakhulu. Kufuneka nje lathi njengabazali sizame lokho esikwanisayo simncedise kumbe ngamabhuku loba whatever akufunayo.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana leziphathamandla enhlangothini ezigoqela olweZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS kanye labogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary ukuzwa imbono yabo phezu kwalolu daba lokuvuselelwa kohlangothi lwezemfundo eChikurubi maximum prison ngoba incingo zabo bezingasatshelwa kanye lemibiko ethunyelwe enkundleni eye-WhatsApp. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Singakehlukani sihlobo, othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokela namhlanje. Bangene kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle begalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumente. Abebandla eliphikisayo LCCC bathi bengangena embusweni ngomnyaka ozayo bazamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe idola leMelika. Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku ezifundo the ordinary level azaphathisa kuhlelo lokufundisa izibotshwa eChikurubi maximum prison. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi asidibaneni wapha 6 ekuseni. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.